Soko izika disenda bago VOA Ndebele.
Livuka njani izivuka ndaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo mhlazi ku 3 Ncwabakazi 2020 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, phakathi kwabantu abafika phose inkulungwane ezimbili abahlolwe ukuthi bengaba belegcikwane le coronavirus kumbe hachi, kulabedlula amakhulu amabili abatholakale belalo izolo.
Ye ukuthunjwa kwabantu lokhu kuqhubekela phambili.
Ibandla le-MTC Alliance likhala ngokuthi amalunga alo aqhubeka ezingelwa, abanye bethunjwa njalo abanye behlukuluzwa. Kambe kuyini okubangela ukuthi izehlakalo zokuhlukuluzwa kwabezombusazwe zibhahe kakhulu kobulawayo kulezinye izigaba zelizwe?
Well, ngasinanzelela ukhanya umumo awumhlanga lapha kobulawayo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba phakathi kwabantu abafika phose inkulungwane ezimbili 1668 ukuthi bengaba belegcikwane le coronavirus kumbe hachi, kulabedlula amakhulu amabili 262 abatholakale belalo izolo. Kubona labo, kulabangamathumi amabili nasithupha 26 abavele kwele South Africa, labathathu abavele kwele Botswana. Iningi labatholakale belegcikwane leli abangamakhulu amabili lamathumi amathathu lambili 232 ngabalithole elizweni. Kulogogo oleminyaka eyithoba munwe munye lantathu 93 obulewe i-COVID-19 edabuka esigabeni se-Midlands. Asebebulewe ligciwane leli selokhu laqhamuka elizweni sebengamathumi ayisikhombisa 70, kuthi abaligciwane leli elizweni jikelele sebefika phose inkulungwane ezine 3,921. Ibandla le-MTC Alliance likhala ngokuthi amalunga alo aqhubeka ezingelwa njengenyamazana, abanye bethunjwa behlukuluzwa kusukela ngeviki edluleyo lapho kade kukhangelelwe ukuthi kuzakuba lombhikijo. Amapolisa lamasotsha ahle aqala umkhankaso wokuvimba lokhu kutshengisela ngolwesithathu, khona bekumele kube khona ngolwesihlanu. Ababaleka ezindlini zabo babalisa umsekeli kamgcini sihlalo webandla le-MTC Alliance umnumzana Job Sikhala, olokhu ecatshile engaziwa ukuthi ungaphi. USikhala wethule umbiko izolo othi uzaqhubeka ekhankasela ukuthi kutshengiselwe elizweni ukuze kulungisiswe indubo zelizwe athi yena yizo esezibangele ukuthi uZulu athwale nzima. Kulabanye ababikwa behlaselwe izolo ngabantu abangaziwayo, kuthi umzukulu womhleli wephephandaba lobulembu elezim live umnumzana Mduduzi Mathuthu waqala udaba lwenkampani ethiwa Drugs International eyaphiwa imali eyizigidi zamadola umnumzana Obada Moyo owayengumphathintambo wezempilakahle. Utholakale elimele kakubi ngemva kokuthunjwa ngabacatshangelwa ukuthi zinsoli zikahulumende ezamtshaya zaze zamnathisa ijefu. Sixoxe nesikhulumeli sebandla le-MTC Alliance kobulawayo umnumzana Swithan Chirotsa, sambuza ukuthi umumo unjani kulandela ukutshengisela ungasaphumela langa ngolwesihlanu.
Ye ukuthunjwa kwabantu lokhu kuqhubekela phambili, njengoba likwazi ukuthi mhlaka 30 uChalimana wabomama umama uluba masotsha wathunjwa emini ubahanjiswa egangeni lapho achaya khona aphansi kwenyawo, bamhlukuluza okumangalisayo, bayamphosela ngathi angazani into nje emavinkili e Four Winds mhlaka 31 lokhu into eyisikhumbuzo sombhuqazwe ukuground lapha abantu babe champ phansi kwezinyawo benyamalaliswa besenza into vele ezimbi nanzele futhi ukuthi kulomfana lo uTawanda nast laya bamhlukuluza umangalisa ngoba lo bamgcine okwamalanga kwaze kwaye ukuthi abantu sebehamba kuyoceba kumthethwandaba kodwa engingakutsho ukuthi konke khonokho kutshengisa ukuthi izenzo zikaGugground izenzo soniziyana esasizithola ngesikhathi sikamgqabe zilokhu zikhona yibo kathesi asebeyiwo abakhokheli ilizwe leZimbabwe madabukakusa ukhona kuthiwa nguMichael Mubasa indlu yakhe itshayiwe amawindi onke bebezama ukuthi bengene kodwa kukhanya kubehlula ukuthi bengene waya ukuthi eCowdrey Park indlu kanobhala wabontanga kobulawayo uPhasho Sibanda bafika babulala amawindi njalo bayethusela abazali bakaPhasho
abanye bathi umkhankaso lo wamapholisa lamasotsha ukhanya ungani ubhahe kakhulu kobulawayo kungakuhamba njani
uyazi mfowethu Chris angazi ukuthi kuyisizathu bani sibona umkhankaso unje kodwa phela kwamalisa ngoba ngathi ukuthi ngehola lesithathu mhlaka 31 idolobho lakobulawayo lahle lavinjwa amapholisa ayehlomile kulamasotsha ayezigqokele impahla zabo nje ezangekhaya kwaba lamapholisa ayegade amabhisa kwaba njalo lamapholisa ayehamba ememezela ukuthi abantu bephuma edolobheni amali ukuthi labo siphatheleni bahle bathwalisa nzima angazani kumbeni yibo ababeqoqa isenzakalo sika 31 July kodwa phela nxa sengicabangela lapho sengitsho ukuthi ngiyacabangela mananzela ukuthi bulawa yilo phela idolobho lalapho okwahlukuluzwa khona abantu ngesikhathi sombhuqazwe ngobulawayo yikho phela engathi ukuthi lapho ibandla le-MDC elile support khona angazake beyithola isupport lapha kobulawayo lapho kungabheja ngodli
lina njengebandla lithini ngalokhu kukhona yini eliza kwenza amanyathelo elizathatha
ye phela into engathi ephambanisa into eziningi ikho phela khonoku ukuthi isoko lomkhuhlane lo owe-COVID owenza ukuthi abantu behluleke ukuthi behlangane lokuxoxisana ukuthi babone ukuthi bengayenza njani into zabo ye into esikhona ukuthi abakhokheli sebehlangene kwaba kathathu umbiko kwakhitshwa mbona ngani ngolwesibili kuyaba lo mbiko ozatshengisa ukuthi esithi ngesikhiwa i-way forward kuyabe kunjani
lo-ke ngumnumzana Swiva Njirowodza isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance kobulawayo ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekhona le kobulawayo lokhu sikudaba lunye sicoce lomgcinisihlalo wenhlanganiso yezakhamizi zakobulawayo eyobulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi oyingcwethi njalo kwezombusazwe saqala ngokumbuza ukuthi ubona njani umumo oselizweni kulandela ukutshengisela ungazange kuphumelele
well ngasinanzelela ukhanya umumo awumhlanga lapha kobulawayo ngoba ngendlela okufanele kwenzakale ngayo umhlaka 31 July ukutshengisela okungasenzakalanga ngendlela kodwa kuhanelwe ngayo kodwa ungakunanzelela kubuye nje kwachibilika isimo sakhona ngoba abantu abasangenanga ezitaradeni abantu bagcine sebehlala ezindlini ungananzela edrobheni bekungela abantu okutshengise ukuthi abantu babone kuyingozi empilweni zabo ukuthi bangene ezitaradeni sinanzelela njalo ukuthi okwenze futhi kwaba njalo ungananzelela sinanzelela ukuthi phose kususela ngolwesine amasotsha lemota zabo lamapholisa lababe riot kathi begcwele igama lonke umumo wakhona yiwenza ukuthi abantu bagcine behlehlele emuva kodwa singananzelela namhlanje amapholisa afana lamasotsha afana nayo siwabonele kwekhona ezitaradeni ngendlela enjalo kukhanya ungathi abantu bayakwethiselwa okukhulu okwenza umoko onqhubele phambili ungaqedakala abantu bengasakwazi ukubana vele kuzenzakala kusasa kungaba kuyini
kukhanya ngani kuhlaselwe kakhulu idolobho lakobulawayo nxa sikhangela abantu abathunjiweyo ubona ungani kuyini ongakumangela lokho?
Wele ngokubona kwami yananzelela ukuthi umumo lo uyathengisa ukuthi laba abahlubusayo uhulumende webandla lezanupiyefu kukhanya ulokwethuka ukukhulu ngokwendlela okwenzakale ngayo izinto. Lanxa kungasabanga lokutshengisela kodwa khona kodwa abantu bahlala ezindlini banganyakazi bazithulele. Khanya ungathi uhulumende lokwethuka ukukhulu. Ngibona ungathi ngokubona kwami kuzachubeka amasotsha lokwekhona ezitaradeni. Ngibona amasotsha azachubeka lokwezitaradeni ngoba akhanya ungathi umumo lo abawuzwisisi okwenzakalayo. Njalo siyezwa abantu bekhuluma ukuthi khanya ungathi la ebandleleni libusayo leZANU-PF. Khaya ngathi hayi indaba sibangakuhle lokungazwisisa lokucabangelana ngokwenza njalo ke ngibona ngathi umuntu nalo ongaqeda ngaliyo umuntu nalo ocabangelana umuntu nalo wethuselana ngoba ngathi aqhubeka kukhona ende kuzenza ukuthi labantu bangaphume kakhulu bese ezitarajeni ngoba abantu bayananzelela ukuthi hayi impilo zabo okwalesi sikhathi siqhubeka sengozi.
Manje ngokubona kwakho kuzaphetha ngani lokho kungaqhubeka kuloko njalo?
Sinazelele ukuthi idorobha lakobulawayo kumbe sithini umganga lo angapha kithi emaNdebeleni uvele umganga okhanya ungathi uhlala isikhathi esine ungathi awuphathwanga kuhle nxa sokuya kwenzo zombangazwe. Abantu siyahlukuluzwa ngendlela eziningi ezithiyeneyo, siyakuhlukuluzwa ngokubandlululwa. Kungaze kuthiwe kuba le mkhosi engathi izabakhona naleyo ukuthi abantu batshengisele. Kukhanya ungathi thina le idorobha lakobulawayo sikhangelwa kakhulu njalo kule mbali yakhona singakhohlwa ukuthi ungasikhayelela emuva indaba yakhona iqalisa khona fana sithola uzibuse abantu bethola bewisela ugugura wonke kuya khona phi izoqeda abantu. So kuyinto esingathi yejwayele ukuthi thina vele ngapha asiphathwa kuhle isikhathi esinene. Kuyiko ungananzelela nxa ukuthi abantu bayahlukuluzwa thola abantu abaningi abahlukuluzwayo bahambi bakhona apha emathebheleleni ngoba abantu emathebheleni vele khaya ungathi kulohulumende osibusayo ungathi kule nzondo abalayo ngathi ngokunjalo kuyikho bekhanya behlasela kakhulu ngapha okwedlula kwezinye indawo.
Umnumzana Ambrose Sibindi ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi zakobulawayo eyobulawayo Progressive Residents Association njalo eyingcwethi kwezombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le kobulawayo. Balaleli Studio 7 esakazwa eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi uhulumende usefake isicelo kuhulumende wakwele South Africa ukuthi wayengumphathintambo wezokwethekelelwa kwelizwe umnumzana Walter Mzembe kumele aqutshelwe amapholisa eZimbabwe. UMzembe wethethwa icala lenkohlakalo elokuchaphaza imali edlula amadola eMelika afika phose isigidi esisodwa $847,000 okuthiwa wayichaphaza ngesikhathi engumphathintambo. Iphephandaba leChronicle lithi amapholisa asecele uncedo lwezinye ingatsha zikahulumende ukuthi ziphathise ekudingeni amagama lekheli yalabo abayabe bevalelwe enkambeni zokuhlola igcikwane le-coronavirus. Ama-quarantine centers ukuthi kutholakale imininingwano yeqiniso ngoba abanye bebaleka enkambeni lezi besiyathelela abanye igcikwane leli ngemva kokuqamba amanga ngokubapha amakheli lamagama angawamanga. Okwamanje kesizwe amazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo eliyithumele nge-WhatsApp.
Sakubona Studio 7 uSibusiso Machazi lo ngisacela nami ukuphosela inselelo la. Ngesifiso sami mina bengifisa ukuthi ugovernment ngabe uyazama ukusiza abantu ngezinto ezifanele ezehealth bese kuthi ezibhedlela afaka amagumbi afuthenga izingubo ukuthi uma kuba khona umuntu ogulayo ebemthathe bemfaka ezindaweni ezinjengazona lezo ukuzama ukugwenywa nje ukumemetheka kwaleli gciwane noma selikhona nje liliningi. Manje uhulumende akakucabangi konke lokhu, yena uzicabangela ukuthi abantu bengayitoyitoyi bemsuse esihlalweni kanti ke betoyitoya abantu ayisikuthi abantu bahlanya abantu baseZimbabwe bayitoyitoya ngomumo abawubona uzovalela abantu uthi abantu babavalwe behlale ezindlini bendlini akuna sizo basizakalo lapha eSouth Africa abantu bakhutshulelwa imali yegrant iyathenga ukudla kuyafakwa ezindlini noma ungathi abantu behlale ezindlini babe nokudla intsha iyaphiwa ama-300 ngakufani vele so manje wena uzothi abantu bevale uvikele inotho yakho ukuthi abantu bengatshengiseli le nto ibuhlungu kakhulu into eyenzakala kulelani lizwe abantu bayahlukunyezwa right through ibuhlukumeza abantu khona lokho uma uzothi abantu ngabangena ezindlini ngoba abantu uyazi ukuthi kune-strike ayikho into ayenzile uhulumende ayisekuthi ubevalela i-COVID-19 ubevalela ukuthi abantu bengatshengiseli bebonakalisa izikhalazo kufanele sife sithule la ngamanyaka lawo ngiyabonga uma-chance
kinjani bafakazi labalaleli baka-67 government kumele inanzelele amaphutha ayo lungisise lapho abantu abakhalaza ngakho ukuthi abantu bakhala ngayo lapha kade sehluleka khona kayizame ngamandla kunje sikhuluma nge-COVID-19 abantu bayathola imikhuhlane emabhasini ozukhwa kusasanitiza njengapha kobulawayo kuthiwa iqiniso lona abantu sebezingenele ebhasini njengoba enjalo akusela ama-sanitiza ama-temperature angikhuluma kanti bayathelelana umkhuhlane kuthiwa siyakuthempisha i-government zami enkohlakaleni kuthiwa lapho futhi sicela ukuthi izinto zonke zenziwe ngendlela zingenziwa ngephathi ukuthi umuntu kuphathile kwenziwe ngoba ungumuntu weZimbabwe kanye lekuphathaleni kuhle lapha heyi abantu abangaqukuluzwa abantu awukhulunyiswa le
ithi kuvaliwe ngenxa yecorona igovernment ivale ngenxa yecorona kufanele ngabe laba bebefanele betshengisele ukungayeneliswa kwabo ngezwe laseZimbabwe ye bakufanele bekwenze befanele bekwenze kodwa isikhathi sona asilingananga siso esifaneleyo ngendlela ngoba abantu befanele bebebaningi emgwaqweni behlangane bememeze beyenze yonke into ngibona ngathi i-government i-right ukubavala kodwa ivuba ukuvala ngamasotsha into engafunakayo sifuna amasotsha okungcono ukuvala amaphoyisa kuphela isotsha lingasebenzi lisengumphakathi weZimbabwe alisebenzi ngamasotsha okungcono bathumelele kubobhushi le uma kuliwa
Sanibonani basakazi bakaStudio 7 linjani ngenkosi uJesu Kristu asiphele emthini bafowethu hhayi kulwazitholubi siphakwe COVID-19 eZimbabwe lathi lapha sithole nzima inkinga ophele khona eZimbabwe yinye kukhona lokuthiwa kuyadivelopha ezigaba khathesi abantu kuthiwa bahlale ezindlini bahlale emakhaya kodwa lapho engikhona ekhezi lapha bathi khona abantu abahambe besebenza kusakhiwa ekilinika pho-ke into sengizibuza ukuthi ekilinika kuyakhiwa njani njengoba phela abantu kuthiwa bahlale emakhaya kusho ukubona abantu laba bahubuzana nohulumende into kahulumende umnakazi wagabamuzo kunayikhuluma akwendawo ekhona kwezingane bayahlonipha uhulumende simhlale uhulumende simfake ezingeni eliphezulu nxa yethi khobahlale ezindlini kayenzeli yena uhulumende kodwa uyenzela thina umphefumulo yena so abantu basithi bagile ukuthi khona akwakhiwa izibhedle kokho izibhedle kwesikhathi sekukhorona phila kathesi siyakokha njani sihatha kanjani kusakhiwa izibhedle zokuthi hayi bakithi hayi abantu bakithi mina kangikwazi khona nxa kukhulwa ngomkhuhlane ukuthi kulo mkhuhlane kulo mkhuhlane bathatha kancane umkhuhlane lo hayi ngale ndlela asazi ngoba napho ibhayibhile ayithi khona siwahlompha amakhosi omhlaba kodwa phela la kumele sihloniphe ngoba into enkulu ngomthetho omunye ukusabeza esibhedlela kwesakhiwa yebo kuhle kodwa-ke hhayi lesi sikhathi esiphakathi kwaso lesi sikhathi phakathi kwaso isikhathi sokubana abantu babacatshe ezindlini becatshe emakhaya benganyakazi njengobana lohulumende ethi khona singanyakazi amazwi lami nezikhona ngenxa bengadlulisa bakithi bezwa abantu khona asicatheleni ulaka lukankulunkulu lolu phela hhayi kuba sisebenzisane emsenzini engasoze thina isincedise ngalutho kuyavalwa amafemu ngenxa yecorona le hhayi amazwi amaningi mane ngadluli i-2 minutes yabo
sanibonani basakazi be-Studio 7 siyajabula ukuba khona mangazizwa nami ngingenile ngoba kade ngalwisa ukuthi ngike ngizwakalise uvo lwami nami mina ngingu-Donald ese-South Africa Johannesburg ekhaya ngibuya esigabeni sabo-BJKs engithanda ukukusho lapha ngizwa abantu bangagithi ema-Tableland bethi kunokufuthelana ngokuthi uChiri lowa qeda abantu ngesikhathi segugura wonde usefile engazenga engazanga vela phambi komthetho wandaba. Okungimangazayo ukuthi abantu bangakithi bangafuthelana kanjani, ngoba makufika ukhetho izani yawina beyivotela. Angikuqondi ukuthi mabethi bayafuthelana bachaza ini, ngoba yibo abayenza izanu most of the time. Ngikhuluma ngemathebeleland, izanu yawina ivotelwa ngabo futhi labo bantu bakithi. Angikwazi impela ukuthi into efunwa ngabantu yini, ngoba la bantu bazihlukumeza khona manje igcwele amazwe wonke lawa manje i-corona, abantu bayahlupheka abanakudla. Abantu manje kuthiwa ye singena nge-corona up and down, bazohlala abantu ezindlini badleni, ngoba phela iningi lethu eMathebeleland South Sea siphethwe i-South Africa, ukudla kubuye e-South Africa. Masingasathumelanga ukudla ekhaya, abantu bayafa ngendlala. IZimbabwe ayiproduce nix. Now lokho okukhona ezitolo kuyadula ngendaba yombuso lo okhona. Ake sizibuzeni ngelinye ilanga masivota, uvotela izani, ukuthi uvotelani? Uvotela ukulamba noma uvotela ukuthi uma uqeda uye e-South Africa? Ngiyabonga, ngingajabula nami uma ngazizwa nabaningi ngibeke umbono wami. Ngiyabonga.
Lawo ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Okwamanje ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isikhulumeli sebandla lama-Republicans sithi ukhetho lokugcizelela ukuba umongameli Donald Trump nguye na ozamela leli bandla kukhetho oluzayo ekupheleni komnyaka luzenziwa nsitha kungelani qathela izindaba ngenxa yegcikwane le-coronavirus. Kodwa elinye ilunga ledale le-Republican National Committee lilandule lokhu lisithi akukacaci ukuthi kuza kwenziwa njani. Abezomkhathi kwele Melika bathi lanxa ilizwe lisinde kuzulu lesiphepho eliphiwe igama lokuthi Isaias, kade likhangelelwe ukutshaya inyakatho yeMelika izolo, kulakho ukuba lezulu elilomoya elingana kunsukwana ezilandelayo. Ngesikhangele ezivela ngapha kwele Melika, sokuqhamuke inkulumo phakathi kukasomlomo wedale le-Senate engowama-Democrats unkosikazi Nancy Pelosi lelunga lequla likamongameli Trump ekulwisaneni legcikwane le-coronavirus udokotela Deborah Biggs othi kulobubelo kudaba lokumemetheka kwegcikwane le-coronavirus elizweni leMelika. UPelosi ulandule lokhu esithi uBiggs kamthembi ngoba ekhuluma okokuthokozisa umongameli Trump. Lokhu kwenzakala inani lababulawa ligcikwane le-coronavirus kwele Melika lokhu liqonga. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni le-Seattle esigabeni se-Washington State unkosikazi Priscilla Ndlovu.
I-corona Washington State ilokhu isiya phambili, bese kungani ibisihlehla ukuthi abantu abatholakala begula kumbe abaya esibhedlela besendisiba balutshwana. Kodwa ngezinsuku lezi ezedluleyo, maybe ngathi okwamaviki amathathu wenyanga, khanya kwezinye indawo khona lapha eWashington State okufana nalezi ndawo lapho okulinywa khona, okulungiswa khona izinyama, indaba inamba sezikhwela sisiya abagulayo labatholakala belomkhuhlane. So ngaleyo ndlela thina silokhu sisezindlini, especially King County lapho enhlala khona, akungabi lo mehluko lokhu saqalayo nje ukuba ku-lockdown. Silokhu siku-lockdown, nothing has changed. Ukuya ema-ofisini umele utsho ukuthi wena ubase-ofisini ngaliphi ilanga, wenzela ukuthi sonke siqhubeke silokhu senza i-social distancing. So kulo mkhuba ukuthi kumele ugqoke i-mask endaweni zonke lapho ongena khona, lasezitolo, labanye abathengisayo bezitolo sebephiwe imvumo yokwala ukuncedisa nxa ungelayo i-mask. noba nje bekhona abanye abaloku bephikisana lakho kodwa umthetho we ukugqoka amamasiki usuphambili ngenxa yokuthi i-coronavirus kayikhanye ideda ayikhanye ifuna ukwedlula iloku ihamba iphenduka.
Wena ngokubona kwakho ubona ngani uzanqoba na umongameli Trump ikakhulu nxa sikhangele indlela aphethe ngayo udaba lwe-coronavirus lanxa bebomutsho yena ukubana kwezenotho ube uvusile kakhulu umnotho welizwe imisebenzi yabaminingi ukuthi uzanqoba na?
Umkhuhlane we-coronavirus we-America unzima kakhulu ngenxa ukuthi esikhathini sokuthi siwukhangele njengomkhuhlane othola wonke umuntu ongakhethiyo whether unothile umbuyanga umbungumrepublican umbungumdemocrat. But umkhokheli welizwe sekhethe ukuthi umkhuhlane yena usezawuhlanganisa le-politics. Yikho nje bona labo abantu abamsekelayo abe-party yakhe labo betshona besithi umkhuhlane kawukho. Kuba lusizi nxa umuntu obesitsho njalo ukuthi umkhuhlane kawukho la esegula. Singeza ke sitsho ukuthi hayi umuntu khawulile kodwa kuyisifundo esibuhlungu kakhulu. And njalo futhi ukuthi nxa sokunjalo abantu bayathi khona umkhokheli upresident nguyothe. Mina ngibona nganokunye yikuzehlulekela ngoba nxa ngigula yimi engigulayo, nxa ngihamba ngisiya phandle ngisithi akula mkhuhlane yimi embuya lawo emulini yami. So omunye lomunye kumele azisebenzisele ikhanda lakhe alandele ama-scientists akutshoyo abawufundele lo mkhuhlane ngenxa yokuthi uTrump kayisiyo ohlola ngezemkhuhlane kasiyo idokotela. Yena yakhe i-advice ngeye-politics lezinye izinto azaziyo ezomkhuhlane kazazi. Kulusizi kakhulu ukuthi abantu bazithola sebegula ngenxa yokuthi bafuna ulandela bani uTrump. Silusizi ngakhona lokho nje ukuthi nxa usugula usuwedwa.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu isizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni leSeattle ngapha kwele Melika esigabeni seWashington State. Ngakubi uhlelo lwalamhlanje wathi ke sikhangele inhloko zendaba phakathi kwabantu abafika phose inkulungwane ezimbili abahloliwe ukuthi bengaba belegcikwane le-coronavirus kumbe hatshi kunabedlula amakhulu amabili abatholakale belalo izolo. Ibandla le-MDC Alliance likhala ngokuthi amalunga alo aqhubeka ezingelwa njengenyamazana amanye ethunjwa njalo amanye ehlukuluzwa. Silugciba ke lapha uhlelo lothu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande abangenelisanga uzwa indaba zethu lilakho uzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com.